Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 1 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngapi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
UMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi intswelaboya kasozi zaphinda kanja zafinyelela kuyani indawo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe kulandela ukutshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3,888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4,417. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4,678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe womhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela uMongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. UMnangagwa utshele abasekeli bezanu PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane uMnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kwelengilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi yamazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. Bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i-torture, enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawlessness ne-corruption phambili. Ukuhlangana no-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu azoqhubeka abuse njengezanu. Siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo-1980. Ngakho ke uJohnson asoze babuye la yazobusa la, kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize ilizwe ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho nje, ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela akade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo yiwaphi amazwi esingawakhangelela kuMongameli Mnangagwa?
Uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change. Kuhle lokhuyana, kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababe bekujahe kakhulu. Bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture. Afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture, iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetha olukhululekileyo, iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition, iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuya lalokhuyana, abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho akukho azabe ekukhulumile ngani. Yebo kambe ukuvinjelwa kweclimate change kuqakathekile, kodwa isikho kodwa okujakhekile ebantwini beZimbabwe kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli welebhilithane ubaba Mnangagwa njengokusho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kuhamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayitsho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK. Bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho. Ngasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo, amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele Italy izolo. Inkokheli zamazwe yangenela umhlangano sigoqela umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, oweBhilithane, umnumzana Boris Johnson, loweFrance, umnumzana Emmanuel Macron. Umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyi kusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo, ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi. Inhlanganiso ye-IPEC likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBalagwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugurahundi. Ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le yenze lokhu kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile. Lenhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo. Sibuze umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe leBhalagwe leli.
Silakile sizamile ukuliqinisa, besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasoze zaphinda zanjani zafinyelela liyani indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna otazikona kube ngochifu wendawo uchifu Magwego Fuyane kube ngochifu uMathema kube lochifu enkayi ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube lemonakalo embili yokutshontshwa kwamatshe akakhangelelanga ukuthi kube lomonakalo wesithathu ekukhulumela ekutshontshweni kwamatshe nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu okuthiwo nguMathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hhayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba bosesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one okwesibili nokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre so uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana nje besigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala so uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum naye uyakuvumelana lokhu
iziphi ezinye inhlelo elilazo
inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe kuyabuyelwa khona lebhalago kuyabuyelwa esilobela kuyabuyelwa etsholotsho kuzayiwe lupane kuzayiwe enkayi ukuyaxoxisana lezakhamizi kuyafaka amatshe kuningi okusenziwa ngodaba lwegugurahondi okufuza ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo esilobela kufuze kubiselwe ilitshe elatshontshwayo kufuze kube namakhomemo Morations esilobela enkayi elupani etsholotsho egwanda eplantri ejombe elowagwelo kunenye indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni ngezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini so sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswane ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli nezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba nelizwi lokuthi kulungiswe njani
uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu Umkhokheli wezaphu omutsha uMnumzana Sibangilizwe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. UNkomo oyindodana kamuyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuKhongresi yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxelo khethe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Mthulisi Hanana.
Ukhetho kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko sokuthi izaphu isiqale umsebenzi wokuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla elikhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbu wono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzaphu uvotelwa kwami kutshengisela ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela esilabo bukazaphu ngisinananzelela ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzaphu iparty yamaxhekho kodwa kathesi ngenxa yokusibone sokulabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe izulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukutshengisela ukuthi uzaphu sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besi nanda isikhuza isincedisa isiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakano esisingasenelisa ukuzenza inxa ukuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzaphu lo khona nguzaphu ozancintisa ngendlela emangalisayo indlela yesimanga enxa sasikhangele indaba zokhetho luka 2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokheli obutsha lobo bungenileyo kumele uhlale phansi buhluze uvumelane utshengisane lo mkhomba indlela ukuthi siqonda ngapi
abasekeli bebandla kuyini obathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazaphu labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izaphu ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda ngabantu lokuthi sinjoba kube abasikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zaphu angene embusweni
umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abanengi. Umsakazo weZBC uthi kulabaprofita besonto yeJohane Masowe wechishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompapathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, sarbona sarbona lapho uzuzo seven mina abantu abazeka amashumba edipeni umuntu okhuluma utanyeli kona para ngizobungela lobona limoyo ehlobo sami esiduzana lapara ngikhase ngiyele kwami afika esikotho ngizobingelela lo sasobala ukhulu wami sona sobala nogogola ansele ngephezu kwelayo ngiqabukanya khona usalizwe kwamfana salizwe nyabingelela hlobo sami esikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube ekhonini umfundisi wami laye khonapho nyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhala phana ngiyabonga lonke hlobo zami sekhaya emashumba ngizobingela abantu abamngakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwaba edipeni imekhuluma emutanyeli
awubonani msakazi ngiyamakala utabumbela ngenxa yesithi uteacher umakile so angeke uthi wena teacher lapho uphambanisile yikho omunye wathi lapha eZimbabwe icorona yasoze ifike lapha enguminister khonapho esithi yasoze ifike ngabantu abamhlophe uteacher thina sabadola babebhemi igwayi babethatha amabhuku abantu abesikolo bedouble sibili bedouble bebhemi ligwayi so lo umuntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana lo teacher wayedabula amaphepha lalo wayesithi icorona ngeyabantu abamhlophe ukhona zabalungisa uNkulunkulu kanti sokubuya uDwane wangikhona lo sesidila ha lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uthitha yakhona sokubhenela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga iStudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sinokumamela indaba zeZimbabwe sesimamela kuyona iStudio 7 ngokuba iletha chanile ngiyazi ukuthi akukholula ngiyena ku Studio 7 masenda ama message ngoba sibaningi service sifuna ukuletha imibono nesishisekela ukuletha imibono sengathi i Studio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yengeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela ama voice abantu bekhuluma lokhana nalokhana isikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabesenzakala kwezinye indawo abantu zifihlakele so iStudio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bengayengeza
leso sikhathi cishe sibe ku 10 minutes abantu beletha ama recording abo sikwazi kumamela into leni yasiza kakhulu 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 mbuye ngidlulele lapha na kulaba abathi ama veteran abathi bona balwela inkululeko ngithanda ukubahalalisela yabahalalisela ku birthday yabo le ukuthi babotshwe bayifakwa ejele ukuthi babuya nezwe babahleli bayacelebrate cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana yilapha kumele bayicelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iceda ukwenza ama-elections uqeda ukuyina i-opposition wezwakala uspokesperson wama-war veteran ethi yena lokho kwenzakala eZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho ekungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma belethe izikhalazo zabo bebabambe bebabophe befisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Sanibonani bantu be-Studio 7. Ngilibingelela ngisematopo, emaphisa, ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu abangagqitshelwanga kuze kunamuhla. Ngizwa uTharumbile ekhuluma zaqhuka ngani angasukela eChaya uTendai. Kanti waye nxa bekhuluma ngezithezo zenotho kumbe nalo wabuye wazokhuluma angatyeli iqiniso kupresident ukuthi ilizwe leli lifune eyalo imali. Ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe. Yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlule ukulungisa into zabo. Sifuna imali eZimbabwe ibe khona 40 years izani uyibusa. Ilizwe lingelamali abantu besebenzela ukugqila. Sicela ukuthi khona oko kulungisiswe.
Ni basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke. Yami namfu ukukhuluma ngendaba yama-sanctions. Lokuthi izanu ithiuchamisa ngiyocela ama-sanctions e-America le-UK. Kata iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions. Yafakelwa nina ama-sanctions wona la ukhula. Ngokuchamisa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president. Ama-sanctions wavele kho, athole khona. Kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions ongana amangaliso ukuthi hey, ama-sanctions uchamisa ngiyowacela. Asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa. Babethenjisiwe yini. Kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa, abanye bayatshaba adaptwa khona pho siyakuzwa. But bona bezano bayala bathi yamatrix ayenziwa abantu be-MDC Alliance. Khona pho uzobonela khona pho phakathi kuzano PF kulabo mama. Umama beze behlukuluzwe kangaka shiwo. Hayi into le isiphambili, le izano PF siyehlule shiye. Mayiyehlule, iyehlule, izani iyehlule, iyehlule. Hayi ehlule shiye.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi isithunywa se-United Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weleSudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina kwele Itali isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe-G20 uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo. Abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hhathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezi nqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba amapholo lawo asesetshenziswa kuye, ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazi ilwela ngayo, kodwa hayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hhathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yililizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerika yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe iregion ngeregion kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona efuna ukuzitshaya isuka lithi sina yithi esikhokhela la. Kanti ungananzelela umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapha. Kodwa nango ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sokuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi emalangeni adlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana betshayiwe ngama-Taliban, bakhona kathi esekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile kukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso, asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisi sikhathi osufanele khona ake afezeke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America kangiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba ikuba isiqhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kwesekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useNgilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.